soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day, inengi labaphila legciwane leHIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekunanzwa usuku lweWorld AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, inengi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million. Futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama-ARVs. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV, umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate isenze njalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS leyi isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele siyifake imali ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo, they are struggling to get medication, they are struggling to get food. Okubalulekile ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigidima ilonke iphila. Kulabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV ngebehavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifike kustage where we invest or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezindlela, let's celebrate. At the same time, khumbule yikuthi abantu kabasuthi laba abadlayo lonke besidla besiya phambili creating amanye ama-programs angancediyo. Let's sometimes put siyabonga i-program khona lokhu okunama-injections owefaman angasithathwa ahlala ama-days engazange ayithatha amahlezi kuzwaphenedisa kubo kulabo abafolkhaya.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying. It's trying. Well, bazama belama-NGO. There are some genuine NGOs and there are some focus NGOs who take the opportunity, but we still need more support. Hoping with it, the countries that are providing help in Zimbabwe, I wish you think about Kubega. Besenze njalo ngoba we don't want to come a situation where kuthiwa zithengile ama-tablets vele abantu bakhe bachiyane lapho. So what we are saying ukuthi kakube lendlela eziningi ezenza ukuthi indaba ye-treatment ibe khona. But yes, atholakala kwezindawo like I've always said emaphandleni sile problem yokuthi many people are defaulting ngenxa yendlala, ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi lapho kutholakala khona ama-tablets kukhathala. We want a situation where someone can be given ama-drugs as managed for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that. Atholakala yes, but ngeke sisuthiseke ngakho. Futhi ukuthi kube more, kungabi le limit in access to treatment.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV. Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathintambo wezemali, umnumzana Mthuli Ncube, incane kakhulu. esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngolwesine. Uncube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo buye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba ngeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyaka ozayo liyawelivele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthi ede engakhe amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto eqakathekisayo njengokokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi minyaka yonke kumele kwenziwe ibudget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotsholotsho usuka kobulawayo usiya etsholotsho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo usuka kobulawayo usiya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusaha mbeki somelulungiswe kutsha konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezik ayifakileyo khaye lamadamu ngapha ngemathebeleland amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle oncema ngapha pipeline lezi izinto eziningi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kanube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esidaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo ukuthi hayi ufuna ukuba registered to be recognized or something. Baqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana ukumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusa ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi ngabe vele bengiphathi ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe lama millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba siqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered njalo kule ndaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster wezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lathi sibe registered sibe recognized.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo ukulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma semazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sedike ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need that are supposed to get their help So lapho yizofila aslimiti ukuthi umuntu onjani kube umuntu onjani. Khona apa sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abantu.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esebenza labo that are so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they are exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuthi sibe siconducta ama counseling sessions, ngoba njengamanje silomunye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa, wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini, samdingela lapho ukuhlala khona, sehlala somewhere. Samnika imali esithathi waqatha ibhizinisi yakhe esuyasebenzela, kodwa inkinga seselelayo ukuthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba lechance lespace yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes, simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona, sometimes the environment yangkhona iyababhizi kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama-private conversations nje, umuntu la ekwanisa ukuthi ekhulume ekhululekile, ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwanisa ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba yokuthi sebafundise imisebenzi yezandla, ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo, you know, abanye bayabasaba, abanye banjani njani, umunye athi ah ingxenye uzathwenta izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusikelela ama-programs ezizabafundisa amasibiwa labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila, I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness, I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo, abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet, some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha, sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngisabo kancube.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wenu. Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngilesandla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke kobulawayo. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya. Akusitshele baba Ngwenya, sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ubanala lomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu njengoba kukuvele lokukuvelelayo, kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lakhe oluthile lwaba yini. Bona abantu bebhinga yibo abakwazini, ngabebhinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-southern thongas yizo ezikwaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa inkosi eswazini, kufanele kubonakala ukuthi akhiwa ngayini ukuthi abesebulala inkosi. So olunyoka ngoluvanayo ukuthi umuntu engalali omunye umfazi.
Balubamba njani nxa ukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hhayi bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani, kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungazela mbamba. Yikho labo bebhinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisu ngoba engasayethambisanga, engasathambisi ukuthi uyayelunyoka, khona bayakwazi ukuthi kufanele enzenjani. Uyazika wena elapha bona ngendlela yabo.
Ye kuvame kanganani esiNdebeleni khonokho?
Hhayi amaNdebele abo akukho lokho. Ngabona umndebele lakho siyabe kulongile kwabezizwe bona bengibashoyo kwabesindebele naye akukho lokho
ye umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani kuyelapheka yini baba ngwenye
akuyelapheka ngoba yena lo muntu okokwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha nakuya kubhadalisa kubhadalisa kusiya ngokuya
kodwa ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele lo siko kuyini khonokho
uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho onto uyakwazi ukuthi esindebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla futhi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho ukubone zakho kuyabe kuthengile khona-ke obedinga
ye akusitheli ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi ngwenya akuzama ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani kukhona indlela yangkhona
hayi ngeke ngikulamule lokho ngoba ulanyelwa ngabanikazi bakho lapha esindebeleni hhayi ubone kwazi ukuwulamulela uyabe umuntu efundiswe yibo amadonga khonani amadonga
ye siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba besilobaba lapha namhlanje udavid mhabenyala ngwenya inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu ngwenya ungadelelwa kusasa umuntu omdala hayi-ke simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo uGibbs Dube lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo lizabe lilo Ezra Jesus
siyabonga Gibbs kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSenisibanda
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathemba ukuba libe le viki elihle namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni okukhuluma ngakho kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho abanye sesikhangele kulenjini siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude siyafundiswa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho hayi kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lolu esikhuluma ngalo bemfundi sizwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu owakudalayo njalo wakudalelayo singabala kuGenesis ichapter ka-2 ivesi ka-7 ivesi ka-7 ithi yona uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo kambe uNkulunkulu kutho ukuthi edala u-Adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bagcwale ngayo emhlabeni siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane kuthiwana uNkulunkulu wamthatha-ke ku-Adamu babenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova siyananzelela ukuthi izwi lenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 3 verse ka-24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzothiya ubabakhe lomamakhe abe nyamane lomkakhe ukuba nyamane khonaphana lomkakhe kutho ukuthi ngenye indlela babesazana kumbe besiye emacansini ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu kwadalwa nguNkulunkulu akudalwanga ngabantu nguNkulunkulu owakudalayo ele nhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho uNkulunkulu ngiyowaletha unkosikazi u-Eve kuyo-Adamu wamdala u-Eve emletha kuyo-Adamu esingathi kumbe nxa sukhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lo mtshato kwaba lokuthandana Adamu wathi leli selili sokungamathambo amathambo ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwala ngumuntu ongumama u-Adamu lo-Eve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwano sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kuye ecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga
lomchato ngakho kwenzakala phakathi komchato ngesizathu sani ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umchato kuyaqinisa uthando lwabantu into eyenzakala ebantwini abathandanayo akulomunye ozasala ezizwa ngani ubesetshenziswa kwenzelwa phakathi kothando okwesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke angathi balobudlelwane akuphungu ubuhamba nje siyemacansini zomuntu wonke kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato yindlela uNkulunkulu akudala ngayo abantu sebatshintsha sebekwenza kube ngokunye yikho kusiba lokulimala enhliziyweni kusiba lemikhuhlane kusiba lezinto eziningi ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo okunye okuqakathekileyo ngifuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube yindlela yokuba labantwana wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana kuyakwaniseka ukuthi-ke kube lani labantwana ngakho-ke kazange aphunge ukwenza ukuba sekuyinto nje abantu abangahamba nje bezenzela bezilalela hhayi kwakusenzeka ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe azaqhelisa ngazo uluntu uNkulunkulu-ke siyananzelela ukuthi nguye-ke wadala linto kodwa abantu sebayixhwalisa sebekwenza ngendlela engayisizwe ngakho isikhuthazo zethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba linto uNkulunkulu wayedalela ngaphakathi komtshato njengoba ethile elizwini lakhe njalo wayedala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana kuqinisa imtshato njalo kube labantwana olabantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli kwakuyinhloso kaNkulunkulu leyo
akuyiphethe mfundisi
baba igama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu amuzokusiqondisa size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe ingalethi ihlazo ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe baba ukuba sizithobe enhliziyweni kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe Jehova wena olomusa olokuxolela sithandazele izimulo ezikhona abatshadileyo abalaleleyo ukuza iqinisa umtshato nalapho kuba namaphutha khona wena baba ngegama likaJesu uzokubasiza amen
sibonge umfundisi uSeni Sibanda ngohlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa lo nompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo
uBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto ephelele kumdlalo ophakathi kwe-Highlanders Leyard eBarberville Stadium owaphela ngotshikilo bhanqa 1-1 nanguyilandisa ngembali yakhe
14 April 1982 ngazalela ekhwekhwe khonapha ngafunda ekhwekhwe primary eshiyedza primary ngaya kwi-high school ngayemanunure ngasensiya ekhwekhwe poli ngafundela khona ize-accounting lezi but angisapractizanga asensenza kwe-physical education and sport ngenza i-degree lankhona le-Zimbabwe Open University i-career le-refereeing le ngiqale ngo-1999 ngayintrodyuswa ngundoda othiwa ngu-Lawrence Msamela Bhamwe tu-instructor wami wayethiwa ngu-Martin Chiduku
uthabane uthi lanxa esebeke phansi impembe ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu
mina le bhola soze sithiyane like 17 years ngiqalisa ibhola leli kurefura up to now khathesi ngile 42 thiyana le bhola hayi amboni ngiyafuna enza i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration
simbuze ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo
i-Barberville Stadium each time ngingaaphointwa ngale ngiyakwazi ukuthi hayi sensei-b f ngale ngiya emsebenzini kuhle kuhle abanye i-b f iyabahlupha because i-crowd leyana vele ukugcwala okwenza abantu lokhana kuya-intimidate abanye abanye abale-experience yabona vele ukuthi hayi lapho iyaqhukha lapho even ama-players anzange ngithi ngathi le any player anjani ingani iyanihlupha a
njengabaphathi benguqu abaningi kanye labadlali uBhamala uthi laye ukhona umdlalo angake afa awukhohlwa
i-Highlanders versus Dynamos 2013 waphuma ama-red card ayi-2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo i-Dynamos yawina 1-0 nge-penalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele umthulisi wawisu wagwenxa Ocean Mshuri phakathi kwe-box ngaphoyinte ebhoksini
Umdlalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo yenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele engizizwayo like zikhulunywa ama-supporters, ama-referee athengwa.
But yini inanga zihlangene lakho. I'm glad ukuthi nize ngafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabani sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu weZimbabwe ikakhulu wonompembe. Ngimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lenkayi Messengers liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele Muva.
Bonani sizwe sakithi Mbingelele okhulumayo ngqabo Thopho ngihamba nenkayi Messengers Band okuzalwa ekhaya kuya khona enkayi eMbuma esigabeni sakovoko.
Kuluma ngani kulingoma
besiguguzela kakhulukazi ukuthi sithi thina phindele muva ngoba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni lakithi bayofuna umsebenzi. Umuntu aza kugele khona ngale kungananto anayo, kungananto ayicabangayo, engayazi i-deadline yakhe yokuthi ekhaya ngizohamba mhlaka bani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siselizweni laseSouth Africa kodwa sizalwane zaseZimbabwe enkayi. Inumber zethu zithi +27 84 21 50 878. Balandeli njalo besicela ukuthi besixhase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku-social media. Siyatholakala laphana ngqabuthovo kwenkayi Messengers Band uyasithola ungakuyena kanjalo. Phinde futhi usifonele kuleziyani namba uyawuthenga umculo wethu. Sisapota lathi sibanamandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukhumbule ekhaya.
Iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo kololo gwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.